okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okufakathekileyo ukuthi ngubani oza sayinela laba abantu abaye sebevela ebantwini ngezinto kathesi eziningayo in terms of principle ukuthi umuntu olelungelo lokukhipha abantu ephalamende ukukhipha abantu ephalamende nguye olelungelo njalo lokubisela abantu ephalamende kungehlula lokho ngilethemba lokuthi indaba le isenkantolo inkantolo engaphezulu i-High Court so i-High Court yilo ezahlazulula ukuthi vele olelungelo lokusayinela abantu njalo nxa i-High Court ihlazulula izahlazulula ukuthi unobhala jikelele osabambe isikhundla leso singakayi ku-Congress yini ingavele itsho njalo kutho ukuthi akusela omunye umuntu ozabuye abe lelungelo lokusayina kodwa singasabala inkantolo sesikhangela nje amase olelungelo kathesi yimi ngoba yimi embakhiphiyela abantu ephalamende iphalamende ivumile bona kababakhiphanga ephalamende mhlawumbe bebevele bezakwehluleka lokubakhipha bona ephalamende
yes lapho utho ukuthi vele akumelanga i-CCC ibhode ngale kwakho kumele badlule kuwe abafaka abanye abantu kuyongalunganga bangakwenza khonokho
sizazama ukuthi sinqabele ukuthi kungabi la ma-double candidates ngoba kathesi kule ofisi ezimele yodwa ingabe kuthiwa i-ofisi ka-secretary general angisomabhalane ka-president ngingumabhalane jikelele wenhlanganiso kutho ukuthi ngizimele ngedwa kodwa kule presidium kulama organs of the party ngiyayenza ama-decisions yimi njalo engilobayo izincwadi yimi njalo engikhipha imbiko party so ngaleyo ndlela kutho ukuthi sizavala izikhenxe zonke ukuthi kungaze kwaba le loophole yokwenza ama-double candidates and ngimele iparty phela laba abahambe enkantolo ngama-individuals akula muntu omele iparty ongichallengileyo mina ukuthi angisiyo secretary general any member uyakwanisa ukuthi akuchallenje but kalalungelo lokukuchallenja lokho kuyabe kusitsho ukuthi mina ngangichallenjwa umuntu omele iparty akula muntu osekwenzile lokho so kutho ukuthi nje ngifakelwe nje i-penalty e-High Court.